Odube silalo ngezano yikuthi bangabantu abafuna ukuthi bafdala udubo bangadala udubo sebechibilika bethi hayi sesifuna ukuthi silungise lokho okulihluphayo bakhohle ukuthi sihluthwa yilokho okwenziwe yibo sokhathesi ukuzathiwa uhulumende nguhulumende olalelayo ozulana nabantu kudwa kungamanga bebevele befuna kufike khonapho alubana bebeqinisile ukuthi hayi sebemisa sibili kababhadale kungaphelele kumiseni kababhadale nabantu bona labo asebadilizele izindlu babadilizele indawo zokuhlala akade enxenye sebehlala phakathi kwezindlu esezidiliziwe kusayakhwa ezinye yikho esingabona khona izanu nguhulumende olalelayo ngoba izitendi zonezo abazidilizayo yizitendi abaye sabona ngo-2018 if not 2019 behamba besiyazibuka ukuthi abantu bayakhile so ikuvalwa amehlo nje bebevele befuna ukudinga indlela yokukhanya ngani banguhulumende olalelayo baqala uhlupho sebebuya namhlangane sebesolve problem yakhona ukuthi lithaye izandla izanu ivele injalo
idale labaphathi ntambo bakahulumende ele cabinet libikwa lizahlala namuhla likhulumisane ngalolu daba ubona liphuma lesinqumo bani
kanti bona laba abahlalileyo besithi khona akumiswe ukudilizwa kwezindlu kungani bengazange bahle benzisa inqumo sonke esesilinda i-cabinet isizothini khona sokumisiwe vele ukudilizwa kwezindlu ngamandlwane wona lawa yikho futhi okunye esikwenza sinanzelele ukuthi kugatsha lezani i-Politburo lulamandla ukwedlula i-cabinet yikho bona beqala benza isinqumo sebeyihambisa kucabinet ukuthi icabinet idinde ivume yikho esibona khona ukuthi kulodubo khonapho akulanto entsha ezaphuma kucabinet esingakayizo aluba benguhulumente olalelayo njengoba bengitshilo icabinet kayihlawule kayibhadale abantu abadilizele izindlu zabo ngoba ukwakha izindlu ilizwe lomile kangaka kunzima kubuhlungu imali yakhona kayitholakali ikakhulu nxa sikhanda abantu bazihorela amabhondi ukuze uqoge lela amabhondi wethenge emkambo omnyama kumbe uthenga ngapi ibe ngama US dollar uyiwakhe imali enenga cabinet aluba iqinisile sibili ukuthi ukhona okungaphuma ngabaphadala abantu laba abadilizele izindlu zabo.